sikhangela ukuthi namhlanje beqalisa amagqwetha kamzana Trump azabephikisa ukuba nakumelanga athonisiswe edaleni laseSenate njengoba yena umnumzana Trump siwaphuma esikhundleni sokuba ngumongameli welizwe. So lapha baphikisa besithi bona hayi, umuntu osaphuma esikhundleni sokuba ngumongameli akumelanga athonisiswe, akukho emthethweni. Yinto ababezabe bephikisa ngayo amagqwetha kaTrump namhlanje. Ama-Democrats on the other hand kuSenate abesithi hayi, kusemthethweni lokho. Sikucubungile sabona ukuthi ukhona omunye oke wathonisiswa lidale leSenate esesukile esikhundleni. So lokho kusinika amandla kubana hayi, kusemthethweni. So kuzaba lokuphikisana nje khonapho, kodwa sibona ingani amagqwetha kaTrump hayi asozaphumelele ukukhonvinsa abaningi. So bazaqhubeka phambili bemthonisisa umzana Trump. Le yinto emele yenzekele siyukuthi ubana uTrump bamthonisise edaleni laseSenate njengoba into ayenzayo umnyaka ophelele kwenyanga kaJanuwari. Wakhuthaza imvukela yabantu bakhe abamsupportayo 74 million abantu bakhe abamvotelayo ababefuna ukubona ukuthi angene esikhundleni. Kodwa yena umnumzana Trump waphikisa ukuthi kadliwanga ethethweni, yikho-ke wakhuthaza abantu bakhe abamsupportayo ukuthi hambanini esigodlweni lihambe liyokulwa la ma-Democrats avotela ukubana ama-results e-election enziwa mnyaka ophelileyo ayenziwa ngendlela eqondileyo, kwakungela any fraud wokutsotsa noma ukuthini. So hayi, ngani yinto emele iqhubeke athonisiswe namhlanje ukaza namhlanje umnumzana Trump.
Njengoba umnumzana Trump esithi akumelanga athonisiswe njengoba engasomongameli, kungaletha umahluko yini ukuthi udaba lolu luphetha njani?
Owayengumongameli we-America umnumzana Trump kasekho esikhundleni ye liqiniso. Kodwa ama-Democrats athi bona hayi, kusemthethweni, bazoletha labo izizathu zabo abazicubungileyo bazithola zisemthethweni. Abayi-DCS law ukuthi sokwake kwenzakala ukhona wakwathonisa sephumile esikhundleni. Ngenxa yalokho kusinika amandla kubona siqhubeke simthonisise umnumzana Trump.